isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle. Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 5 kumabasa 2019. Igama ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abala kudla, abala manzi okusebenzisa kusukela kulokhu esikubiza ukuthi i-climate change.
Kusungulwa esinye njalo isikhwama sokuphathisa abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho esemali engamadola ayizigidi ezingamachumi ayisithupha.
Uhulumende weZimbabwe angakufunda kulokho kwenzakala eRwanda yokuthi ngemva kokwenzakala kwesehlakalo esinjengaleso, okokuqala yikuthatha i-responsibility njengohulumende.
Le Rwanda linanza ilanga lombhuqazwe owenzakala kulelo lizwe ngesikhathi eZimbabwe lilokhu lingacace ukuthini owalo umbhuqazwe owegugura wundi uzaphathwa njani.
Wait Kawi, look out Masuku, we lunanzelelo ngabantu bonke kusukela kwabancane kuzipha kusiya kwabaphezulu ngayo.
Kwenziwa isikhumbuzo sika mnumzana Lookout Masuku, yena owayengumkhokheli we-Vio leZipra. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende emanyene labo manyano wamazwe omhlaba we-United Nations namuhla basungule uhlelo lokudinga usizo lwemali engena kuzigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola emelika, i-$60 million ezasetshenziswa ukuphathisa abehlelwa yingozi yezulu lesiphepho ele-cyclone Idai. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Imali le ingezelela kuleyo kwebivele idingwa uhulumende kusicelo sakhe asenza ekuqaleni walolu dubo esifika phose amadola angamakhulu amabili ezigidi ezilengxenye $234 million. Sekusitsho ukuba ndawonye sizofika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola akwele Melika US$294 million kuleyo edingwa ngabatholisa usizo ukungezelela kuleyo ebivele izosetshenziswa kwezokusiza labo ababhekane lendlala, isimo kwezomnotho kanye lodubo oselulethwe lizulu elilesiphepho elilethwe yi-cyclone Idai. Embikweni wakhe awethule emhlanganweni lo owenzelwe emahofisini e-UN eHarare, ummeli we-United Nations kuleli umnumzana Bishop Parajuli uthi lokhu kwenziwa ngemva kokuba uhulumende akhalaze ukuthi udinga usizo lwesiphangiphangi lwezigidi ezedlula kancinyane amakhulu amabili $234 million oluqondiswe kubantu abedlula kancinyane izigidi ezimbili $2.2 million kubangelwa isimo kwezomnotho emadolobheni lemaphandleni. Uzulu weZimbabwe wemukele ngenjabulo lelinyathelo eselithethwe ngabe-UN ukusungula inhlelo zokubuthanisa imali eqondiswe ekutholiseni usizo kulabo abawelwa ludubo ngemva kwezulu le-cyclone Idai. Oqhuba umsebenzi wezokuhlaziya enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uthi kungumqondo omuhle lo osuwenziwe ngabe-UN bemanyene lohulumende weZimbabwe kanye lezinye inhlanganiso eziphatheke kwezokutholisa usizo kuZulu.
Lenxa abantu bexabana, abantwana uma sebegula umama nayo kanjani, siyabambana njengabantu sincise sicashe ukuthi abantwana besile. So mbonani linyathelihle ngoba baqakathekisa impilo yomuntu kwedlula ingxabano eziba khona, ukukhuthana okukhona okwenzakalayo phakathi kwamazwe.
Ugumbo othi liqakathekile inyathelo lokubuthanisa imali yokunceda abehlelwe ludubo olulethwe lizulu lesikhukhula le-cyclone Idai ukubavikela kwezinye ingozi ezifana lemikhuhlane ebalisa eyesihudo.
bakunga sayi zwanga njalo abantu labana wakile lapana gatezi soba wisebulawa mkushani eskudo sabala lizwe lungu kusiba ninyi disaster futhi mbuna nukube zinyachele jishubuti ya dinga sibili kutabantu bevili gachana ukunga zwani lukiana bebambani
uku kanyela la ukele lukuba asizwe uzulu ochelwe ngamabele emasimini kungokunye okumbathi kunqomeka kakhulu umqondisi wenhlanganiso esebenzelana lozulu emaphandleni ye Growth Edge Development Program Zimbabwe umnumzana Zisunko Ndlovu ngomunye wabasekelele linyathelo elithethwe nguhulumende labe United Nations
sibona ukuqhakathekile ukuthi imali leyi ibe imali njalo eya yenelisa ukunceda abanye abasesigabeni esijineyo eZimbabwe ilizwe lonke jikelele especially ikakhulu abasemaphandleni sebeqala ukukhala besithi abala kudla abala manzi ukusebenzisa kusukusela kulokho esikubiza ukuthi i-climate change
leli nyathelo elithethwe nguhulumende lokudinga lolu sizo kusese masinya uzisunko Ndlovu uthi kungeliqatheke kakhulu lomhlangano owenzelwe emahofisini e-United Nations ungenwe njalo ngabenhlanganiso ezitholisa usizo kanye lezisebenzisana lozulu ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho eChimanimani East esigabeni seMutswangwa kuward 23 batshone bemelele ukudla obekuthiwa kuzalethwa ihelicopter namuhla kodwa lize latshona kungabuyanga lokho kudla. Ukansila walindawo umnumzana Joel Dumakwezu uthi ihelicopter ezileyo iphelele ekliniki lapho echiye khona ukudla okuthiwe ngokwali kliniki. Ngokunjalo uDumakwezu uthi uzulu weMtswangwa udanile kakhulu ngoba esifa ngendlala. Kodwa eChipinge esigabeni sakoCheche lapho uzulu abekhala khona ngokuthi ukudla akufiki ngemfanelo. Umumo ubikwa usunganeno njalo abantu abaningi sebethola uncedo olubanzi. Sixoxele omunye wabantu laba unkosazana Salimlambo.
Singathoka kathesi ukudla sokufika ngcono, imigwaqo futhi sivulekile, amanye amabholopho selungisiwe. So ukudla okuningi kufika kuhle. Kodwa inkinga esiyibonayo ekade siyenzakala yukuthi ukunikwa kokudla yikho kade sokuhlupha ngoba abantu bebenikana ngokwazana lokuthi umuntu usupporta iparty it. Kodwa ukudla sibili sifuna ukubonga kakhulu bekufika kuhle kunengi lempahla lengubo sibili sithanda ukubonga ngoba izinto besizithola.
Udaba lokubandlululwa kwabanye kuphiweni ukudla lapha lusaqhubeka yini kumbe solunganeno?
Ngingathi solulungisiwe kodwa bakhona abangathi basakuyenza kodwa akusafani lamaviki adlulileyo okuthi abantu abaningi bebengatholi ukudla ngendaba zona lezo. Kodwa okwakathesi sibili abantu bebezama ukuthi benike wonke umuntu ukudla. So ngingathi okwakathesi iningi labantu abaswelayo belilithola ukudla. Kulela labo kade bengatholi ukudla ngenxa yokuthi indawo akade bekizo bekungafikeki. Okwakathesi indawo zakhona sokungathi sokulemigwaqo efika kibo. So singathi okwakathesi abantu abaningi sebethola ukudla.
Abakhukhulelwe imizi yahamba yonke bayazithola ingubo batholile lamatende lapho abafihla khona amakhanda.
Yes, ngathi iningi lakhona bathole amatende, abanye bathole ingubo, abanye lempahla bazitholile. Kodwa bebelokhe bekhalela ukuthi itende lingaba yinto yokuthi ungafihla okwakathesi kodwa bakhalela ukuthi ngabe uhulumende kumbe ezinye inhlanganiso ezithathisayo zingakwanisa ukuthi bebayakhele izindlu ngokuphangisa ngoba sebesesabele ukuthi umqando usuzabuya sizoqalisa umqando lo. So bebekhalela khona lokhu ukuthi ngabe bengathola usizo lokuthi beyakhele izindlu kodwa hhayi amatende lengubo bebekuthola sibi.
Unkosazana Salimlambo isakhamuzisa kuCheche eChipinge sixoxela kobulawayo. Kusenjalo inani labantu ababulawa yi-cyclone Idai seliqonge lafika ku-344. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lokucacisile ilokhu namuhla. Lusithi leli yilo inani eliqondileyo athi elibikwe izolo elamakhulu phose amahlanu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ele Rwanda linanza ilanga lombhuqazwe owenzakala kulelo lizwe ngesikhathi eZimbabwe lilokhu lingacaci ekuthini owalo umbhuqazwe owegugurawundi uzaphathwa njani. Sokuleminyaka engamashumi amabili lathoba mnemunye kwenzakala lombhuqazwe lapho abohlobo lwesihutu ababulala khona osowabo besithutsi abafika phose isigidi esisodwa i-1 million. Lumbhuqazwe waphela ngemva kokuthatha intambo zombuso kukamongameli Paul Kagame ngomnyaka ka-1994. Kusukela ngalowo mnyaka ilizwe leRwanda selithuthuke ukwedlula amazwe wonke asezwekazi le-Afrika. Leli langa lizananzwa emhlabeni jikelele ngitsho laseZimbabwe okuza kuba khona lombuthano eHarare ngeviki ezayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kunengi okungafundwa ngele Zimbabwe lalo elaba lombhuqazwe olokhu uzila ukukhulunywa ngawo.
Uhulumende weZimbabwe angakufunda kulokho kwenzakala eRwanda yokuthi ngemva kokwenzakala kwesehlakalo esinjengaleso, okokuqala yikuthatha i-responsibility njengohulumende likhokhelele ehlelweni lokukhumisana umlotha ngeqiniso, hhayi ukuthi lifune ukucwilisa abanye abantu. Ungakhayela eRwanda kule myuziyemu enkakhayi zabantu abafayo. ERwanda uhulumende wangikhona ulelanga lokukhumbula isenzakalo sona siya, okuyinto ezilayo kwelakithi. So ilizwe leZimbabwe mhlazana liza kuvuma njengohulumende ukuthi hayi kwenzakala igugurawundi yayiyinto embi, and njengoba yenzakala asenzeni inhlelo to promote i-peace, to promote this and that, anje kuzaba lokuthula elizweni ngoba lalabo abafutheleneyo kwabantu bafuthelene ukuthi savulawa asikanikezwa, akula muntu ofuna ukuvuma ukuthi kwenzakala sabulawa asivunyela ukuthi sikhulume ngakho. So konke khonokho yikho ukuthi okwenza abantu beMandebeleni leZimbabwe jikelele befuthelane ngamandla. Kodwa uhulumende ngakuthatha ukuthi hayi bantu kwaphambaniseka, sicelani uxolo, sicelani ukukhulumisana umlotha, asibeni lamalanga okuthi sikhumbule laba bantu, asibeni lendlela zokuthi laba abangabekwanga ngendlela ezizo bebeke ngendlela eziyizo, into ezifana nayo kuzaba nokuthula elizweni.
Kodwa siyabona ukubana uhulumende useke wazama ukuthi alungisise lolu daba ngokusungula inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela logatsha lokukhumisana umlotha. Akwenelanga yini lokhu okwenziwa nguhulumende weZimbabwe?
Okwenziwa nguhulumende weZimbabwe kunjengomuntu othenge imota entsha, kumvena umuntu othenge injini entsha kodwa ingafakwanga emotele. Okudingakalayo okungenza into leyi ihambe ihambe iphumelele ukuthi right sule commission nansiya, why don't you resource it? Uma ungakhangela iZimbabwe Electoral Commission ukhangele these other commissions, iZimbabwe Electoral Commission balezimota balani, but laba kabala malesi izinto esiweli kanikhola ukuthi uhulumende nabeyaevanini. So abala ndlela yokuthi befinyelela ebantu sukumezekileyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngonobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu esigabeni seMandebeleni ibhejuli kaZulu. Kube xoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Izakhamizi zangobulawayo bezithe gwaqa e-Small City Hall namuhla zikhumbula owayengumkhokheli we-viyo lezipra umuyi uGeneral Lookout Masuku. Kunkulumo eqhutshwe ngomunye umlweli wenkululeko omhlophe uJeremy Brickwall, yena ochaze umuyi njengomuntu oqotho njalo owayelobuntu kakhulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umnumzana Brickhill owayekhulumisana loGeneral Masuku ngamalanga akhe okugcina uchaze umuyi njengomuntu owayeqotho njalo elobuntu.
He knew that his illness was fatal. Went as a pupil of the Bongabai Force, and he faced his death with defiance and bravery. What the man the Wufa was, the city is a satisfied. But above all, he was a passionate man. He was concerned not about himself, but about others.
Umqondisi weMafela Trust uMnumzana Zefania Nkomo uqakathekise ilanga lokukhumbula uGeneral Lookout Masuku ngesizwe imbono yakhe.
Ilanga lalimhle likaMasuku mbona ngani le liveza izinto eziningi ezingancedisa isizwe samaNdebele esingaphansi kokuncindezelo olwathiwa ngamakhiwa lalamhla lokhu esiphakathi walo.
Umnumzana Benny Moyo ongumcubunguli laye ongene isikhumbuzo salamuhla uchaze umuyi njengeqhawe elalilombono wokuthuthukisa isizwe.
Wayeqhawe uLookout Masuku welonanzelelo ngabantu bonke kusukela kwabancane kuzipha kusiya kwabaphezulu nga. Wayelenkuthazelo enkulu ngekusasa yethu langekusasa yelizwe lethu.
UMabhalane Jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eye ibhethu likaZulu abayibo abaqoqela umbuthano uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi balusizi ngoba okwalwelwa ngomuyi sekusenziwa ize ngababusi abakhona manje.
Ilanga lanamhlanje lilanga elibuhlungu ngoba sikhumbula owayekhomanda ibutho lezipra elalilwela ukuthi abantu bebe lejustice lenhlala kahle economically. But ma ukhangele izithukuthuku zabantu bezipra lendlela abantu abaphila ngayo kade kuyi-opposite yalokho.
Isakhamuzi zakobulawayo esingenele umhlangano unkosikazi Beauty Ncube uthi ilanga likaGeneral Masuku libathunuka amanxeba.
Ilanga lanamhla lindokose kakhulu. Yikho ngelanga lanamhla uLookout Masuku nxa simkhumbula uthunuka amanxeba. Kodwa sibe sizithuthuza ukuthi lokho esilezibindi zokumela leyo nto enzima kangako.
Inhlanganiso ibhethu likaZulu leHabakuk Trust bebambene bahlele ilanga lokukhumbula umuyi uGeneral Masuku ngenjongo yokulondoloza imbali yelizwe abathi ababusi bayiguqula ukusuthisa inkanuko zabo. Umuyi uGeneral Lookout Masuku wabhubhela esibhedlela sePhararenyatwa eHarare ebhekane lecala ayelibunjelwa nguhulumende elokufuna ukugenqula umbuso mhla zinhlanu ngoMabasa ngomnyaka ka-1986. UMasuku waba njalo ngumsekeli kamkhokheli webutho lesizwe lapho ilizwe lithola uzibuse. Wabotshwa ngomnyaka ka-1982 ndawonye loMnumzana Dumiso Dabengwa besetheswa umlando wokuqoqa ukugenqula umgabe embusweni. Ngo-1983 idale le-Supreme Court lafumana ababili laba labanye abasolwa abane bengelacala kodwa amapholisa abavalela futhi. UMasuku ufe ngomnyaka ka-1986 ngemva kokukhululwa ngoba impilakahle ingasamanga kuhle. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku ku livestock namuhla sixoxa ngokuxokozela okungubandla le MDC ngaphambilini kokhetho lokudinga inkokheli yaleli bandla entsha oluza kwenziwa emhlanganweni weCongress ngenyanga ezayo. Thumelani i-text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezenguqu lamhlanje, imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ingena kuviki lesibili kulimpela viki kulomdlalo okhangelelwe ngabantu abaningi ophakathi kweqembu leHighlanders iBhozo Chilamoya lele Cape United ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo ngolwesine omsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders ubekuthemba Ndlovu uthe ukhangelele ukuba iqembu leBhozo liphumelele ngoba amalungiselelo alo ihambe kuhle kakhulu.
I think for this game against Cape we have prepared.
Amalungiselelo ethu ahambe kuhle njalo abadlali bethu bebentshengisa ukuba lentshukuntshu ekufuna ukuba ingxenye yeqembu elizadibana leCaps United ngensonto. Yinto enhle kakhulu kithi nje abaqeqeshi ukuba nabadlali abancintisana ukudlala ngoba kutsho ukuba labo abakhethiweyo ukuba badlali bazasebenza gadalala. Nxa ngikhanyela indlela abafana abazimisela ngayo ngizizwa nginethemba lokuba sizathola impumela enhle kakhulu ngensonto.
Iqembu leHighlanders libe ngumjikelo obhanqa 1-1 lephe finals emdlalweni walo wokuqala wesizini yalonyaka kuthi leCaps United lona litshayele iManchester Diamonds ngentukanya. Imidlalo yeviki lesibili izaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBulawayo Chiefs ezemukela khona eLinet 1 enkundleni eluveve kuthi eLengezi Platinum Stars izadlala leMshwane Stars enkundleni eBaobab. Iqembu leZPC Caribe lizemukela leRentals ngaseNyamunga. Eliyada likhangelelwe ukudlala leChicken Inn enkundleni yaseRuvaru. Loba nje kule mbiko ethile iqembu selingatshabalala njengoba umnikazi walo uWalter Magaya kuthiwa akasafuni ukuqhubekela phambili lisekela ngemali kodwa usezabe ephathisa amaqembu amela isizwe kuphela. Komunye umdlalo wangomgqibelo iqembu leFC Platinum okuyilo intshantshu zanyakenye lizancikelana leqembu leTriangle ngaseMandaba. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leManchester Diamonds lizadibana leHarare City emdlalweni ozadlalelwa enkundleni yeKipo ngoba inkundla yeSakuva okuyilo ikhaya leManchester Diamonds ingaphasiswanga ukuba kudlalelwe kuyo. Iqembu leDynamos lizadlala leWange enkundleni yeRufaro ukuthi iqembu leChapungu lizadlala leBlack Rhinos enkundleni yaseMandaba. Iqembu leChapungu okuyilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokubhaxabula eleBulawayo Chiefs nge-5 kanyanga ngosuku lwakuqala olwemidlalo. Lalo lidlalela edolobheni lasezishabane ngoba inkundla yalo ye-Ascot layo ingaphasiswanga ngokuba kudlalelwe kuyo imidlalo yePremier Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lomhlabelelo sakhulayo ocula ingoma zokholo. UGift McGerald Ncube owazakala kakhulu ngokuthi nguGivesi yadumisa yena odabuka kobulawayo.
Umuzi wemakhokhoba kobulawayo udume kakhulu ngokuba nabadlali benguqu hathi ngabaculi. Siyadumisa ngoba sebekhona abaculayo kulezi nsuku.
Ngimbingelele balalele emakhaya okhulumayo ngiGivesi yadumisa ngigospel artist lapha kobulawayo emakhokhoba ngizalwa konkosikazi endaweni okuthiwa yimajiji.
Selamadlala de athize esawakhiphile usiyadumisa
ngiqala ukucula ngo-1996 ngimncane ngingakangena esikoleni ngicula ekhwayeni kaSunday School. Ngabuya ngazicula ekhwayeni yabasha nama-albhamu awu-3 alithi kanye nawe inkosi lakuqala ilolelo lika-2015. Then 2017 ngazorekhoda elinye elithi Zikhetheleni. 2019 ngazorekhoda elinye elithi Hamba Sitimela.
Thank you.
njengomuntu olikholwa ukhulele kuwo umculo okholo umfana kaNcube.
Akwenza ngakhetha umculo yegospel ke ukuthi ngithumayele ilizwi likaNkulunkulu, ngitshela abantu, ngisende imessage ngevangeli lombuso lokubuya kukaJesu. Umculo wami uyamukeleka kakhulu ebantwini, bawuthanda kakhulu abantu ngendlela enye emangalisayo, bathanda ukundilandelela. Nalapho engicula khona kumbe kusemachechi kumbe kuma-music concert, ama-studio ami bathenga, bathaba, babusisa amabesho.
Israyeli bathi kubo thethanini dawayeli
ngesikhathi silomona lizibani walitshela abanye abaculi kunye labalaleli. Siyadumisa
umculo wami ke siyatholakala nala engisebenza khona e-Velocity Records ku-Terina Avenue Lolobengula Street. Ilizwe engathanda ukuthi ndishiyele abaculi nabalaleli, nabe nendaba nokuthi abantu bayatshontshe umculo wenu, kodwa bambelelani nibe kwazi ukuthi ku-music industry nilandeni ku-Facebook page nugive mapsherout, ku-Twitter ugive siyadumisa, email address ugive siyadumisa @gmail.com.
Velocity Records lapho kuphekwa khona umculo onje. Besikwetshise ngengoma zokholo ezidumisayo, zibuye zibusise. Silo kibe siyadumisa ngelasonto elihle kili lonke balaleli. Ikamela mungeze Tshina Sibanda lisale.
Temba libusisekileke ngengoma zikagive siyadumisa. Ayike sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Kusungulwa esinye njalo isikhwama sokuphathisa abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho esimale ngamadola izigidi ezingamashumi ayisithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.